Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kweze kusele mtuagazi ngolwesi tatu mshaka 29 kumpalagansi 2021 igama nguntunga milinku mo ezi hamba pambili kupupe abantu abanga machumi amathathu lambili 32 nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Amapolisa anti uzulu kumele achiyane lokugcina imali eneni ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi olahlekelwe $45,000. Ivandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kaArchbishop Desmond Tutu. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kupupe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge COVID-19 eZimbabwe izolo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kutholakale njalo abedlula inkulungwane ezimbili 2099 belo mkhuhlane lo. Inani lasebebhubhile likhwelela yaku 4940. Abaphethwe ilo mkhuhlane sikhuluma nje bangu 32,645. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bangu 1,855, kuthi abahlatshwe esivili bangu 2,048. Amapolisa asexwayise uzulu kanye labo somabhizimusi ukuthi bengaze bagcina imali eningi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi weHarare othathelwe $45,000 emoteni ngovulo. Amapolisa athi usomabhizimusi lo wakhonjelwa ngompopo izigebengu eserobotini zasezimhudula zamjikela phandle kwemota zahluthuna imali izanyamalala. Ubugebengu obunje lo bokugqekeza ezindlini sobubhahile kakhulu kulezinsuku. Inengi lithi okudanisayo yikuthi amasotsha amele avikele umphakathi lawo alesandla kuzehlakalo lesi. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Kuyinto embi kakhulu ukuthi abantu besebenzeka nzima balahlekelwe izimali zabo. Imali enganga leyo 45,000 noma $10 noma $1,000 nxa ngabe uyisebenzile ngendlela yebhizinisi kumbe ngendlela thile wayihlanganisa, imali yokusebenzela wena yokuthuthukisa wena yokuthuthukisa umphakathi yokuthuthukisa abantu bakho, hayi yokuthi ilandwe endlini izokwebiwa ngabantu, kuyinto embi kakhulu. Ngakho kuqakathekile ukuthi abantu badinge indlela ezinhle ezokuvikela imali zabo, kungazakali ukuthi kambe imali engako ikhona inendlini ingavezwa, bangayi ku Facebook la kubo WhatsApp lapho abaxoxa khona ngezimali ezinengangaka beveza le notho yokuthi ikhona ngekhaya, kuyabangela ubusela lokho. Ngakho ke kuyaqhakatheka kakhulu ukuthi abantu bavikele lokho abakusebenzela nzima ngokuphatha ngendlela efihlakileyo.
Singathi abantu bagcina izimali ezindlini ngokuthanda yini Ncube, nxa sikhangela osokuke kwenzakala kuzimali zabantu ebezigcinwe emabhanga.
Vele ngeke ukhuthaze abantu ukuthi bagcine imali ebhenki, ngokuba amabhenki eZimbabwe ungafaka imali kawusayitholi njalo. ungahambisa nje kumbe i-$1,000 ukuze uyihlanganise njalo uyithatha kone bank kuyakuthatha unguna phakade uzachichusa chicha usiya khona emabhenki lapho ungatholi lutho ngoba sekwafa phela amabhenki lizwe lelibuswa kabe kakhulu iZANU PF siqede du ngakho ke kulengozi enkulu eyokuthi abantu bagcine izimali ezindlini kodwa ke futhi ikhona ingozi lobubi bokuthi iye emabhenki yingakho abantu bona bese bagcina izimali ezindlini ngoba bese sabe ukuthi phela nxa isiye emabhenki kasayitholi ngakho abantu abazikhetheli ke ukuthi imali bayise emabhenki kumbe bayigcine ezindlini iyalahleka imali iyathathwa imali ibhenki ungabusayithola njalo
izehlakalo zamasotsha abamba inkunzi lagqekeza ezindlini zabantu ehlomile entshontsha imali zikhanya zisanda ezweni ungathini ngalokho
yekhona kunjalo siyabona kulamalanga kwande kakhulu ukuthi uthola bebutho beyibabebayo ababamba inkunzi kuveza kahle kamhlophe khona lokhu ukuthi umthetho udilikile kanti ke futhi ilizwe elifanele livikele abantu alisabavikele ngoba phela abantu bafanele bavikelwe ngamapolisa nabebutho labanye abaphethe ezomvikela nxa sekuyibaba abamba inkunzi abathathela abantu kubonisa ingozi enkulu kakhulu kuyadingeka ukuthi bakusukumele khona lokho abasemagunyeni yena basemandleni ukuze abantu bavikeleke ingozi enkulu leyo ngoba phela amasosha yi-alezikhali xa esebamba inkunzi kumisa kababantu ilizwe lelidi ukulungisiswa ngokuphangisa konke khona lokho esikubonayo kudalwa yipolitiki politiki nxa ingazange yalungiswa ezomnotho ngeke zilunge ezomnotho zingalunganga imali kayiso ziye emabhenki inkunzi izabe ibanjwa abantu besebelwa imali zabo ngakho ke kasilungiseni ipolitiki ukuze kulunge konke ngendlela efaneleyo
umnumzana efidlela Ncube uhlaziya ezombusaswe abalamabhizimusi asathuthukayo sebecele uhulumende ukuthi abasize ngemali yokuqinisa amabhizimusi abo kusungulwa nje umnyaka omutsha ngoba bedonse nzima lonyaka ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 kanye lokutshabalala nje komnotho omunye wabosomabhizimusi laba ngumnumzana Alec Ndlovu yena othi bekungelula lonyaka
umnyaka lo esiwugqibayo ube ngumnyaka onzima kakhulu ekwenzeni ibhizinesi ngenxa yobhubhane lolo le-COVID-19 olwenze ukuthi kube lalokho okuthiwa yi-lockdown okubangele ukuthi amabhizinesi avalwe abantu bayahlala phansi kusesatshelwa ukuthi kungamemetheka phela lelo gcikwane so ukuvalwa kwama-businesses ukuvalwa kwama-borders ukuvalwa kwemisebenzi eminingi kakhulu kubangele ukubana abantu bahlale phansi and lokho kwenze ukuthi-ke ama-businesses amaningi alahlekelwe kakhulu elahlekelwa inzuzo elahlekelwa imali
ziyavulwa izikolo kunsukwana ezilandelayo ungathi ikhona yini imali
ziyavulwa izikolo baba ngeviki ezayo uhlupho olukhona yilo sibili lokuswela imali sananzelela ukuthi izikolo nxa zivula kuswelakala i-school fees kuswelakala ama-uniforms kuswelakala ingwalo nhlakho konke nje okunenginengi okuswelakala kulabanye abazabe begadiswa besiya izikolo ezingaphandle so isikhathi esiyakiswa isikhathi esiswela ukubana abantu babe le mali so i-challenge esihlangana la sile mboni nganti abazali abaningi sizabe siyilo hlupho nolo lokubana sivela ukhefu futhi lalo ebelichitha imali lanxa singazange sijabule njengalokho esikujayeleyo
kuyini elifisa kwenziwe nguhulumende okungenza impilo zenu lamabhizimusi enu athuthuke
impilo yethu baba yeyame kakhulu ekwenzeni amabhizinisi and nxa umnyaka uzaqalisa esikukhangeleleyo ukubana sizakuba la mathuba angcono akusebenza lokuthi senze inzuzo senze imali senze iprofit engcono sikhangelele ukuthi-ke uhulumende aqhubeke njengalokho sivela esikhathini lapho amabhizinisi akade evaliwe sikhangelele ukuthi uhulumende ahlanyele ama-loan afake esingathi i-business support ngaphansi kogatsha lwe-ministry ye-SMEs okunje ngokubana ke siphiwe ama soft loans ukwenzela ukuthi abantu baqalise kabusha ama business ukwenzela ukuthi basebenze ngendlela eqondile ekhangelele ukuthi ke ama businesses abo angaze awa kodwa aqhubekele phambili.
Umnumzana Alec Ndlovu ungusomabhizimusi. Uhulumende uke waphathisa amabhizimusi amancane ngemali lonyaka, kodwa iningi lithi ayilethanga mahluko leyo mali ngoba ibingcosana nje. Ibandla leMDC Alliance selithumele amazwi entuduzo emolini kaBishop Desmond Tutu kulandela ukubhubha kwakhe ngesonto. Ututu uchonese leminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyagalolunye 90. Uzabekwa ngomgqibelo. Nangu umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Sikhala lemuli kaDesmond Tutu osichile usithi intaba idikikile ilanga litshonile. Ngalokho mahlale Zulu sithi imuli yonke yeSouth Africa ayikhale ngethemba ngobubaba usebenzile njalo uNkulunkulu wamupha isikhathi eside, isikhathi esiningi abantu abahle abaphili abadala bathi isitshe esihle asidleli, kodwa siyabonga ubaba ufikise iminyaka 90 years, waba le 20 years ekuthiwa ibonus. Yikho ke siyakwazi ubaba edelwele amalungelo abantu, amalungelo ayinqaba. Siyakwazi mhlophe komunye umnyaka wathuka ngu-late president uMgabe, njengoba sisazi ukuthi ubaba uMgabe wayeziphatha njani. Wayesesatshwa ngamanye ama-president labantu bonke, kodwa ubaba umfundisi Bishop Desmond Tutu wamqonda amanqamu wathi hatshi bo, landela umbuso okhululekileyo.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance. Abizano PF labo bathi bakhala ndawonye lomteni kaTutu. Bathi ube ngumuntu ohloniphekayo obedume kakhulu ngokulwela amalungelo kaZulu. Selikubonile na ukusemaphephandabeni. INews Day ithi ibandla leZanu PF liqhube ugetho lwalo lokudinga inkokheli yezabelo phakathi kwenxabanxoza enkulu izolo, amanye amalunga ekhala ngokuthi kube lokuqilibezela. Kodwa iKroniko ithi ukhetho lolu luqhutshwe kuhle kakhulu ngokuthula ngendlela ecacileyo esuthise amalunga eZanu PF amanengi. IZim Life ithi kule soja elibotshiweyo lisetheswa icala lokugwaza lokubulala umuntu ebhawa yalo ngelanga leKhisimusi eStone Ridge. Umsolwa weEddington Matshaka ubikwa ebulele uJohnson Mungwevu ngemva kokuba uMungwevu embuzile ukuthi kungani ethengisa utshwala obutshisayo. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Balaleli labasakazi, sanibonani, injani? Yezwa ubuhlungu ngehlelo osoluthathwa nguhulumende wethu kathesi lolu olokuthi kuthiwa ama-passports etshintshwa futhi. Ungaya kwelinye ilizwe kumbe njengeGoli uyathola basebenziswa ama-passport awabo abaqala baplana bewanika abantu ukuthi vele a-permanent alungile. Thina wethu sokuhlala kuyifeki, imali yifeki, wakala kwa mababu, kwa wala mayu, kwa wala matola, kwa uwe mapiri ya cheki. Katisi kula mabondi, ama nyama zwami ya mali ya wifana nae. So katisi nasi ya mapasporto, so utuwa se rongo, so ufuna kukali suwa mani. So abantaba tata mapasporto ngo December. Bade 1 year, 10 years, in 9 years yuki, kumbi i 7 years izahamba maranji, utuwa 2023, I've expired, i 7 years izahamba maranji, so kipenye mali futi. Kati vikuna anuta yeke ila mapasporti, ila baba virebe lao. E chinche mse lukula wakati wenga kwa tati. Kula wakati virebe lao, wabaya yiribe kontinye nga wabu wana dana, eze efiga, eva ngiluta expire. Kwezi vikuna vya tatamanya, ngayo mumundo lo tando la vanto zwe la vanto. Uto njenze la uti, ungani kukutuzo wa vanto. Guzi malo kushua hei, angazi kaka spole lukulu mende lo, kaka spole le shua. Siza petele mazwe nize spele le kona, sunke spele gili corruption ya kone Zimbabwe. Shua, 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 shua. Guzi maruku.
Mwari wanani wa saga zwaga studio 7 Nyalibi nyelela I kamalami nyingobamba nani tube Nikuluma ngise Zimbabwe Nyalibi nyelela ngama fichani loonke Wa saga zwaga studio 7 Nyibi nyelelo uvabu untunga mili nkomo La vanya njebo onke ay, Kona ngapo Nyibese nyibi nyelela unkosu gazwani Yena ngusu wa unkosu njofu Nyibi nyelele lavanda na Vami, Uruti, Blessing, Lo Presence. Nibese nibingilila umama onzala yukobo, yena eko napa kulo naleli ili Zimbabwe. Nibese nibingilila ubaba onzala yo, yena eselizo nile South Africa ikamala kituwa Nelson Dube. Nibese nibingilila izkobo zila mkosila zwami, nibingililu umama zala wami, yena ikamala kiemu sivusiso njofu. Nibese nibingilila lo mama zala omdala, yena ese eko nangapo ilizo nile America kutuwa mwuchule chinjofu mpinyelela lae lalwa engangazi ae iskati siyeza sivashlanga na yuti ee indaba ezezezi kolo ziyashu palezi kutuwa imfundo yaka isizwe lami nisikati skolo kota uma nikati skolo ae yonkinti izalunga nyewese nilinyelela lo malume kanko sikazi yena engu innocent chinjofu esalizwe ni lase pricheni nyababe nilela labanya Bonge enkosuko babinyelela abafu wethu benganyizondeli bakithi nyababinyelela bonke igama futhi ubambana nidube lisale kahle isikobo zami
Kumakumbamani omhlaba kumakumbamani omhlaba zethu sizofika mthwakazi vuka vuka uzidade isikadi sosona lesa sikwesinye sanibonani kulukuzo zonke indawo sibonge kakhulu kubaphathi be studio 7 abayibona indlebe namehlo ethu obingelelayo kungustin lidube ekhaya nasekhiya kukwati 12 mbonga kakhulu ukutholakala ithuba lokuthi ngike ngithi kancane nje ngenkosi yokujabulisa umoya wami ngosuku lwanamhlanje okuzindaba ezimnandi ma ngabe kuyukuthi umthetho uzodlala indima yawo ngendlela eqondileyo kuyajabulisa ukuthola imilayezo othi wona obhede mpofu sekuthiwe amahola angamashumi amabili nane ukuthi aphume kulelo plaza kade sefuna ukuliqhwaga injalo-ke izano ma ungathi ucabanga kancane izokusebenzisa ikusebenzisa ikusebenzisa thethi kuqeda ukuphosela phana njengamafinga ngithi kulawo ababone ukuthi time yokuthi bamkhafule benze kahle sengathi laba kade besazokwenza ukufana nokwakhe bangavele bami ukuhlukumeza abantu emathebeleleni babanikeza indawo yabo hamba kahle obhedi mpofu singabe bekusiya ngami ngabe vele uvele uthuthe lo muzi wakho emathebeleleni ndiyobagabhela le Harare ngoba ngithi awusengumuntu
sanibonani balaleli sanibonani basakazi abahle sanibonani mthwakazi omuhle linjani okhulumayo nguchama ebulilima east bantu bakithi bantu bemathebeleleni bantu besindebeleni bantu besikhalangeni mavenda asifundeni ukuthandana asihambiseni ukuthandana phambili ngizabona izinto zethu zisiqonda zisilungela asithandaneni asizwaneneni asifakeni uthando phambili sizwane njengabe chabi bayezwana singakhangelelalani phansi asithanda neni bantu bakomthwakazi asibeni lento engeyethu iMRP ayibe yiphathi yethu asiyekeleni ukusupporta amaphathi eMpumalanga asizisupporteni njalo bantu bakithi kambe sizafa abantwana bethu sibathiya behola umumo njakhona kusekwenza ukuholisa umumo abantu sebephilele umumo sifuna imisebenzi sifuna abantwana baqhatshe abantwana bethu baqhatshe sifuna imisebenzi hayi umumo siyabonga
ngichukuthi bakithi siyacela futhi siyancenga sesilibinile thina singabalimi base-antlo sifakile ingqoloyi imali kasiyiphiwanga kufuneka imali yokuthi sithenge ifertilizer emhlophe kufuneka imali yokuthi sithenge umuthi wokhula sithenge umuthi wezibungu umumbu wethu uyaphuka so siza kwenza njani sithukuthi akele sitelele abantu thina phela kakula muntu esingakhuluma layo ngoba yona i-depot yethu ayikasiteli lutho ukuthi kathi sifakile nje singaphiwa imali okubambe imali kuyini
bantu bakithi linjani lonke lapho kwisitudio seven abantu bekwisitudio seven le-entertaini zindaba zethu obingelelayo ngu-TB Ncube laphana bantu bakithi kulo munye ubhuti ngiyamuzwa nje emalangeni laphana sithi khona isitudio seven yabantu bebethatha abantu be-plumtree nje esithalangeni isitudio seven ayithathi abantu be-plumtree nje kuphela ikhethi futhi njalo sibaningi kakhulu uma kuthi ulalela indaba from emagrupini bobheke ukuthi igrupu yiwanile abantu abayi 200 something ucabanga ukuthi amagrupu esitudio seven amaningi kanjani akhona ubusucabanga abantu abalelela indaba from kuradio ukuthi bangaki so siyacela ukuthi lingakhulumi kanje ngadoda sibaningi kakhulu abantu abalelela isitudio seven ngiyabonga
abalaleli weStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318 singene kwezivela kwamanye amazwe iReuters ithi inkantolo yeSupreme Court kwele Gambia isilahle isicelo samabandla aphikisayo esokuthi yesule impumela yokhetho olusanda kwedlula lapho kunqobe khona umongameli Adama Barrow AP ithi kufe abantu abangamachumi phose amane 38 kwele Sudan izolo kungozi yokudilikelwa ngomgodi singene kudaba lwemelika amapolisa eDenver esabelweni seColorado athi aphakathi kokuphenya udaba lomunye owesilisa ovuke ubhova ngomvulo wadubula abantu abane bafa kuleli dolobho njalo walimaza abathathu umsolwa ube ngowesihlanu ukufela kulesi sehlakalo ngemva kokudutshulwa ngamapolisa. Isikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Pazen utshele intathelizindaba ukuthi basadingisisa ukuba kahle kahle kungani umsolwa enze isiga esinje. Ukudutshulwa lokubulawa kwabantu mahlayana eMelika kubhahile ngoba impopo itholakala kalula. Sixoxelo hlaziya ezombusazwe umnumzana Khanyisani Ncube.
Isehlakalo esenzeke eDenver laphana eColorado yisehlakalo esethusayo esishwaqisa esihlasimulisa umzimba okwamagama. Ungasibukisisa uzwisisa ngcono ukuthi nxa kuthiwa umbhobho yinkafula kufa kukhulunywa ngani asonto yokudlalela duze kwayo yinto into engasiqeda isibhubhise sonke ngesikhashanyana esingasho lutho ngokuphazima kweliso kusale abantu kuluwaca befile phansi. Nxa uqathanisa lezi khalo ezifana lengqamu uzazwisisa ukuthi umbhobho uyingozi enkulu esabisayo. Ungakhangelisisa futhi khona ngale endaweni yaseColorado bengikhangele lapha izivalo zenhlanganiso ebizwa ngokuthi Gun Violence Archive, uzathola ukuthi sona lesi bekuyisehlakalo sesi-13 ngawonalo unyaka ka-2021. Ubusubukisisa futhi yona i-America yonke jikelele, uzathola ukuthi ngokwezibalo kubaliswa ukuthi sokulezehlakalo ezifika 700 lapho abantu kusehlakalo esisodwa abavulela ngenhlamvu kufe abantu abaningi okwamagama.
Lu ngaqedwa njani udlakela lwemibhobho loluncube?
Okokuqala, ungabuza bonke abantu abafuna ukuthi baphathe imbhobho abavela ethathalazini. Iningi labo bathi bona badinga ukuthi baphathe imbhobho ngesizathu sokuthi badinga ukuthi bazivikele. Indaba yokuthi abantu bavikeleke yinto esitholakala ngisho la ku-constitution yelizwe, ngoba i-security noma ngithi ukuphepha ukuvikeleka komuntu kuyinto eqakatheke kakhulu emphakathini. Mina bengizacebisa ukuthi kudingeka ukuthi uhulumende aqinise ngokwezokuphepha ukwenzela ukuthi abantu bazizwe bevikelekile, abantu bazizwe bephephile. Nxa abantu bengazizwa bevikelekile bephephile, isidingo sokuthi bayefunana lemibhobho abaningi bakhona abasoze bebelaso. Siyakuzwisisa futhi ngiyakuzwisisa mina Mathupa ukuthi kwesinye isikhathi bakhona abanye abantu ngemise benzi langezimo abaphila phakathi kwazo. Kuba lasi sizathu noma kuba lezi zathu ezenza ukuthi kudingeke ukuthi baphathe imibhobho. Imibhobho ingaphathwa ngamaphoyisa noma ingaphathwa ngamasosha kuphela, kodwa nabo baphinde bayiphathe imibhobho. Izimo zakhona kuyabe kudingeka ukuthi mazi zabukisiswa udalwe imithetho ezoba very strict eqinileyo ukwenzela ukuthi imibhobho le ingaweli ezandleni ezingafanelanga. Siyakuzwisisa lokhuyana. Then okunye okujwayele ukuhlupha umsakazi yikuthi uthola ukuthi abantu abavele bevulele ngenhlamvu ezikhathini eziningi kuyabe kungabantu ababele zimo eziwucayi. Uthole ukuthi abantu banamastresi, izitresi phela emhlabeni lo esiphila kuwo zibangelwa izinto eziningi kakhulu. So kuyabe kuqakathekile kakhulu ukuthi abantu abazithola besesimweni lapho ababa lama stresses khona bayebonana labona laba abasebenza ngezimo ezifana lazo nalezo. Into esikhuluma ngayo lapha sikhuluma ngaloko kuthiwa i-counseling phecelezi, ukwenzela ukuthi bancediswe.
Umnumzana Khanyisane Ncube uhlaziya ezombusaswe, sixoxela ese-New York khonapha eMelika. Kunjalo nje owake waba ngusenator weNevada njalo wakhokhela ibandla lamademokrasi kudale lesenethi umnumzana Harry Reid kaSekho. URid ubhubhe izolo eseleminyaka yokuzalwa engamachumi ayisishiyankalombili lambili 82. Umkakhe uthi ubulawe ngomkhuhlane wemvukuzane. Umnumzana Reid waba lilunga lephalamende okweminyaka engamachumi amathathu kusukela ngomnyaka ka-1987 wazotshiya umsebenzi ngo-2017. Wadlala indima enkulu ekupasiseni imithetho yebandla lakhe ebalulekileyo egoqela owezempilakahle owapasiswa ngesikhathi sikamongameli Barack Obama owe-Affordable Care Act owaziwa kakhulu ngokuthi yi-Obamacare. Siziphethe ngebezihamba phambili. kubhubhe abantu abangamachumi amathathu lambili 32 nge-COVID-19 izolo. Amapolisa axwayisa uZulu ukuthi achiyane lokugcina imali enengi ezindlini kulandela ukubanjwa inkunzi komunye usomabhizimusi olahlekelwe yi-$45,000. Ibandla le-MDC Alliance lithumela amazwi entuduzo emolini ka-Archbishop Desmond Tutu. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.